indaba yamakhalizindi sazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constraints kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi la umbono wabo ube phakathi singakaba withdrawi kodwa indaweni eziningi sesikhulume labo ukuthi hhayi lanxa bengu-two sabavumelana ukuthi kuyakhampenelwa oyedwa lanxa lokho singalathemba lapho kodwa yikho indawo eziningi esezivumelene ukuthi hhayi kabakhampenelwe oyedwa lanxa ku-ballot box bazabuya bebabili kodwa akusiphathanga njengebandla ngoba ayisikho esayivele sikujongile kodwa indawo eziningi lapho esibe la 1-1 hhayi kuyakhanya sike ukuthi sizanqoba ngenamba ephezulu kakhulu yena-ke upresident kala problem ngoba wonke umuntu uyatsho ukuthi hhayi thina zavotela upresident kodwa ngiphinde ngivotele omunye lo phakathi kwababili yikho nje kungaba luhlupho ngoba lokhu kuzabangela ukuthi ama-senators ethu abe malutshwane lalaba abe-proportional representative babe balutshwane otherwise kodwa hhayi kukhanya ukuthi siyanqoba kuyakhanya kusegcekeni sibili
kanti pho njengoba usitsho wena ukubana bakhona abathi bona bazamvotela upresident akulahlupho kodwa-ke sizwa abanye besithi upresident nguye olomlando wokuthiya udabolunje lona lolo lokubana kugcine sokulababili abakhankasa esigabeni sinye uthini nalo
yebo ngakutsho ukuthi upresident nguye olomlando kodwa okuliqiniso njengoba phela sahlala siyi-management sonke saqhubana lo daba lolu laye uyabe nguyo-chair lowo mhlangano abantu nxa behlukana umbono akusikho ukuthi lowo mbono nxa uthe waba mubi bese kuthiwa yena upresident nguyothe upresident laye kuyamhlupha konke khonokhu ngoba uyakhangela ukuthi kumarali ethu esasihamba khona indawo eziningi sayesi-introduce amakhaliteni kodwa kwezinye indawo sayesinga-introduce kodwa sayesihlale sabonisana futhi sibonisane sonke ukuthi kuba nzima lokhu ngako ukuthi ngupresident wayezezela yedwa wayezaba-introducer phele bese sithi hhayi mina ngithi i-khaliteni yami ngulo kodwa ungabona sesiya-introducer izikhathi eziningi siyabe sihlale phansi sanjani sabonisana kodwa lokhu laye ngibona kube ngaphezu kwamendla akhe ngoba abantu bonke ade befuna nje izikhundla ngike ngazwa uncube e-adressa lapha kobulawayo esithi abantu engxenye babangelwa yindlala yena yebabazi ukuthi hayi nxa indlala yangikhona isinje isiyindlala embi kakhulu
sike saxoxa labantu abesigaba sakobulawayo bathi bona okunye kubacunulayo ukuthi ama-candidates amaningi kakhulu ngabalimi lwesishona ngabakhuluma ulimi lwesishona okuzenza ukuthi bengabavoteli kungakuhamba njani la
lapho-ke kuyinkinga lapho ngoba khonokho okujoyo yikho abakujoyo esitridini ngoba bathi ababeshoneni bebekhanyela ukuthi babe labo ngokhansila endaweni zemashona lembi konke lama-m ps pho manje kube nzima phela iphathi lesikuyo abaningi bangikhona abavotayo kuma-primary phela ngabeshoneni so usually kukhona ukuthi labo bavotelwa kiwo kodwa kuzaba nzima kukhonokho nje kubanja uzulu ngoba uzulu laye lapha kusemadebhele lendi amadebele lawo maningi kungaba kubi nxa bangakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi lathi kakusoze kusihambele.